So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga u-Ivan Zizininga ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 1 Nhlolanja 2023 ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
afuna sizaphathisa uLukashenko wahluke lithorithi laye njengabanye abatori. Ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kunezi-terapos wasekuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakade ngitshele ukudlula ngibona lani. So bathe bevumelana ukuthi hhayi ukuthi ngikuphelelezele zaphenduka ngathi e-Victoria Falls.
Umongameli Alexander Lukashenko owakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela e-Victoria Falls.
Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu naleyi esijayele eZimbabwe ne-South okuthiwa i-DSTV, kodwa yona seseyona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okwamabonakude obizwa ngokuthi Kiyona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Ikhansili yakobulawayo emanyane lenhlanganiso ye-Code Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus ugqibe uhambo lwakhe olwensuku ezintathu eZimbabwe namhla ngokwethekelela eVictoria Falls ukuyabuka impophoma zamanzi kanye lalapho okugcinwa inyamazana zendle ekhatshwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa. Le kukhanya kuyindlela yeZimbabwe yokuzama ukuhuga izethekeli ukuza eVictoria Falls. Esuka lapho uLukashenko uhle waphindela elizweni lakhe. Kuhambo lwakhe lolu, ababili laba balobelane izivumelwano ezibiza izigidi ezedlula amathuma isithupha, $66 million, izolo, ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima lezamabhizimusi. ELeBelarus lithi phakathi kweminyaka emibili elandelayo lizaphathisa eleZimbabwe ngamathalakitha okulimisa azinkulungwane ezintathu lengxenye 3500. Abebandla lezanu-PF bathi kuningi okuzatholwa eZimbabwe kweleBelarus, kodwa abebandla le-CCC bathi akulalutho oluhle luzaphuma lapha ngoba uLukashenko esaziwa ngokubusa ngochuku njengomnankagwa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Ekuphileni kwabantu ntungameli, ubona nzelela ukuthi nxa kukhulunywa ngokulinyiswana, kufanele ukuthi ukhulume ngokulinyiswana lomuntu olenkomo. Manje nxa uza kuyakhuluma lokulinyiswana nomuntu ongalankomo, kuyabe sithi sizalinyiswana ngani ngaphandle kokuqabanga namakhulu. Sokwenziwa ngumnankagwa lekhwanshonto yikuthi ke bafuna ukuthi benze lokho esingathi thina yikuqabanga, ngoba akulanto ezaphuma. Ilizwe lakhe iBelarus is a third world country, iZimbabwe is a third world country. So okuzaphuma khonapho yikuthi kufana nokuthi uthi 0+0 uthi 1, 0+0 remains 0 aso 1. Yikho kwenziwa ngumnankagwa lobhuru wakhe lokho, yikudlala ngesikhathi sabantu sekhulekile umnankagwa. Ilizwe linje iphathi yakhe, ilizwe linje nguye, ngoba yesibe minista yena ngwakhe umnankagwa from 1980. Khathesi sengu-president, ilizwe lokhu lisehla lisiya phansi kwezomnotho. Lizavuka njani kuzo nabantu abavelele yibo abayenza ukuthi ilizwe libe lokhu engikhophona.
Kodwa abezanu-PF kanye laba kahulumende bababhebhe bathi uncedo oluvela kweleBelarus luncedo olubambekayo, ngoba batshengise amathalakitha izolo, kanti bathi ngomnyaka odluleyo kulamathalakitha amaningi avele kweleBelarus. Lolunye uncedo oluhambe kugatsha lwezokulima.
Uyabona, nxa uvele udikeka ongabe utshela emuntwini yisawuto, ngoba yikho ngakucela okungadingi ukuthi kuze kudingi ukuthi sibe umuntu olapho okuningi. Isawudo kuthiwa vele kalimitshana linikwa abayanga labanothileyo. So ngezinye indlela lapha sasikhuluma ngelizwe leBelarus, lona lalo lisasuggla lisathele nzima, alikabili njengamazwe esiwakhangeleleyo asethuthuke kakhulu kwezethekhnoloji.
Umongameli Mnangagwa uhambe eVictoria Falls namuhla lo Lukashenko esiyamtshengisa nje ukuthi hayi kuhle njani njalo ezama ukuthuthukisa ugatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ubona mhlawumbe lokho kungaphathisa yini? Sibone sokusiba labantu abaningi abavela kwele Belarus bezebona eZimbabwe.
Akuna ntozaphathisa uLukashenko ube lithorithi laye njengabanye abathorithi. Ubezihambela ngoba wezwa kuthi kuthiwa kuneVictoria Falls wasitho ukuthi eqeda ukukhuluma lo mnyango wakwade ngicela ukudlula ngibona lami. So basebevumelana ukuthi hayi ukuthi ndikuphelelezele ndizaphenduka ngathi eVictoria Falls. Akuna ncedo olungalethwa nguLukashenko eZimbabwe olwamathorithi.
Umnumzana Bednico Bebe ngowebandla le-CCC. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi kuningi okuzatholwa ngeleZimbabwe kubudlelwano bayo leBelarus.
Into okufanele abantu bayizwisise yikubana ku-Second Republic ibandla leZANU-PF elingukhulumende latsho lona ubana lidinga abangane, njalo nje iZimbabwe ivuleke ingathi ilizwe elamukela bonke abafuna ukuthi baqhubeke kumbe baphathise kwezomnotho. So ngaleyo ndlela bona ukuthi uma sidinga abangane abanjana besiza bethembisa ukubana lokhu lalokhu asikusebenzeni kanje kwenze ukuthi ilizwe lendikhithizele eZimbabwe, ambona ukuthi kunomuntu osengasukuma athole imizamo enjana. Bona labo bantu abasolayo babe zinto kwenziweni. Iqiniso elikhona yukuthi umongameli welizwe uyazama ngendlela zonke khonokho akwenza yikho kanye thiyuthi ukhayindelileyo kanye nangepholisi yethu uZANU-PF engurhulumente ukuthi ukuze sikhikhile kubana sibe nabangane abanjengemongameli kade sivakatshele othembisa ubana zakuphathiswa kwezokulima ku-agriculture kanye naku-tourism. So mbona ngani thina lokhu kuzaphumelela kuyangise labo abasolayo.
Abanye Nkomo bathi akula lutho olwenziwayo lapha phakathi kukamongameli Mnangagwa loLukashenko. Bathi laba ngababusi ababi nje ababili abazama ukuqinisa imibuso yabo emibi okungelani lokuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Laba bangabe bekhuluma ukuthi abantu ngontando bayiphikiswa kuyangukuthi ukhuluma kuluphi uhlangothi. Kuyenzakala ukuthi ukhuluma unjalo ngoba ufuna ukungena embusweni, ukhuluma unjana ngoba ufuna ukuthi ingqondo zabantu zithambaniseke bakubone wena ungani ungcono ekukhulumeni kanti kungayisikho. Thina nawa ngathi umongameli wethu ukhuluma esenza kanti osokuthi kuyini uma esithi kwabanye abantu ziyani sithuthukisa nini. Then ukuthi khona ilungelo labantu liyethulwa sekusiya ngokuthi ukhulumela kukuphi umikukuphi, ngoba kukhona okunye kwesikhathi okuthi omunye umuntu ngendlela yokuthi ufuna ukuthi ungene embusweni ube usuphambanise uqamule imithetho yelizwe okwazi ukuthi ku-constitution nakumthetho ekhona akuvumakali elizweni lethu. Wena ubusubuya uthi wakhuzwa sise uthi laba ngontando kayiphikiswa ngoba abalaleli kumbe abalandeli ilungelo loluntu okungayisikho kweqiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo ngowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Ikhansili yakoBulawayo imanyane lenhlanganiso yeCode Aid ukusungula uhlelo lokuhamba behlaba abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Uhlelo lolu lwenziwa kumahlandla amathathu okwensuku ezinhlanu ngehlandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Ihlandla lakuqala lamalanga amahlanu liqale ngomvulo lisiyaphela ngolwesihlanu kuwo wonke amakilinika alithumi lasichiyaminwe mibili 18 awekhansili lamakilinika azimeleyo okugoqela labalanda abantu ezindlini. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Baloyi uthi ubengazi ukuthi kulohlelo olunjalo.
Umntwana bengakamhlabisi kule 1 year. Ele 1 year bengingakaluzwa lolu hlelo lokho wathathwa laphana last time kuhlelo oludlulileyo lolu bengingakaluzwa kodwa njengoba sendiluzwile ngiyakwanisa ukuthi ngiyemhlabisa loba kuhlala.
Unkosikazi Ayoletha Siphuma uthi ingane yakhe ileminyaka emithathu njalo kanganelisi ukumhlabisa amajekiseni wokumvikela emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.
Umntanami ule 3 years ama-vaccination akakakwanisi ukuwahlaba wonkanye le. Isizathu ukuthi ngiyabe ngisebenza ngisemsebenzini isikhathi sokuya ekliniki sithuka sike silutshwane. I-mobile iyanceda kakhulu ekutheni umntanami uzabe ezakwanisa ukuthi simhambise endaweni eseduze futhi ezayenza ukuthi ngiphangise ngibuyele endlini emsebenzini.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Njalo kuyancedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi wonke umntwana osetholile yini lawo manjekisen. Uhlelo lolu siyenza sisebenza le organization okuthiwa yi-Code 8 and sizabe sihlaba abantwana abasuka from birth kuze kuyefika i-5 years amanjekiseni ngama-vaccinations ayehlukeneyo. Izakhamizi, abazali lama-guardians bayenelisa ukuhambisa abantwana kuma-cancer clinics, kuma-central hospitals, lezibhedlela kumbe ama-clinic lawa awithin ama-barracks esingathi ngama-uniformed forces clinics. Kuphinde njalo kube lama-private facilities, odokotela lama-clinics a-private lapha abangayenelisa khona ukuhlabisa abantwana.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ekhuthaza abazali ukuthi bathathe leli thuba ngalolu hlelo lokuhlabisa abantwana ukuze kwehlise ukuqhamuka kwemikhuhlane ehlasela abantwana.
Njenge-council sizafaka futhi ama-outreach points ukuthi siyenelise ukusondelela laba abakhatshana sincedisa ukuhlaba abantwana. Siyacela zakhamizi ukuthi sikhangele amakhadi abantwana ukuthi bahlatshwa wonke amanjekiseni abafati bahlatshwe bezalwa kuze kuyefika iminyaka engu-5. Nxa singalashuwa kumbe singakwazi ukuthi kuhamba njani emntwaneni, siyacela sihambe siyebona omongikazi bazasincedisa. Sihambe lamakhadi abantwana khona sizabona ukuthi kuhamba njani.
Ukuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bevikelwa emikhuhlaneni luqondane labazalwayo kanye lalabo abaphanjaniswe yibuqhamuka kokubhubhano olwe-COVID-19. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla kobulawayo kusungulwe umsakazo okamabona kude obizwa ngokuthi Kiona TV oyabe usakaza nsuku zonke. Lo uba ngumsakazo wokuqala we-TV osungulwa ngaphandle kweHarare phakathi kwabanikwa abanikwa ama-license okuvula imsakazo nguhulumende. Usungulwa nje kodwa kule nkulumo ezithile zokuthi ungabe wayemele kuhulumende. Abebutho eleZimbabwe National Army babikwa balengxenye yamashare kulumsakazo kodwa lokhu kulandulwe ngumqondisi walo uMnumzana Qhubani Moyo onguye njalo umqondisi womsakazo weSkies Metro FM osakaza okobulawayo. Umoyo uchasisa kabanzi ngomsakazo wabo kamabona kude lo oba ngowesithathu ozimeleyo ngemva kokusungulwa kwembili eseHarare oweZTN lowe3K TV.
Ikena TV, TV enikwe United uhulumende weZimbabwe emnyakeni emibilezileyo. Sithanda ukubonga umongameli President Edwin Nangagwa uhulumende omusha we-new transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama-TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moyo? Njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-broadcasta sikobulawayo e-Pioneer House. Si-broadcastela elizwe lonke sisebenzisa okuthiwa i-DPT, i-digital television. Uhulumende useyenze amadekoda amasha azabe elehashini ukuthi awezimbabwe ayinkluda i-ZBC, i-ZTN, i-KTV, i-NRTV, na-TKN TV, ama-TV amasha.
Ngaphandle kwendlela osuzigqambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Ngitholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform esebenzela kakhulu e-South Africa, kubo-Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijale e-Zimbabwe le-South okuya i-DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze ubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
I-Kiona TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani, njalo kuyini okulenzela khetha ibizo lokuthi Kiona TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukeneleyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi Kiona TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamasuthu. Isisuthu ngesinye samalanguage yeZimbabwe esikhulunywa eGwanda okuthiwa yi-minority languages. Kodwa sibonele ukuqakathekela ukuthi let's ensure that we amplify i-voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station ethu Kiona TV.
Kutshoni khonoku ukubana i-stitches lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikobulawayo?
Yes, lokho sathola izibuthe mabe yonke i-stitch sakuqala esikobulawayo. Bakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakobulawayo okuthiwa i-Skies Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station eyakobulawayo. Ibulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe. Uthangene kwaqhubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholakala khonahali. Esikwenzayo nange-stage sebulesi yikuthi sithathe leli talent elikobulawayo silixubane sel-talent elitholakala eZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-production lamafilimu asuka kobulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke kodwa si-broadcaster sikobulawayo. Kufuna ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela kobulawayo sebethi hhayi leyi yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yiprojekthi yelizwe leZimbabwe i-broadcaster ibobulawayo ngoba ibulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Qhubani Moyo ngumqondisi womsakazo kamabonakude osungulwe namhla obizwa ngokuthi Kiona TV esixoxelaye ekogodlwayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba khona esililweni sikaTyre Nichols onsundu obulewe ngamanxeba ngemva kokutshaywa kakubi ngenyanga edluleyo ngamapholisa aweMemphis esigabeni seTennessee khonapha eMelika. Olwela amalungelo oluntu odumileyo onsundu umfundisi L. Sharpton ukhangelelwe ukukhokhela umsebenzi walumbuthano. Amapholisa amahlanu ansundu atshaya umufi abikwa esixotshwe umsebenzi, njalo bazamiswa phambi komthethwandaba bethonisiswa icala lokubulala uNichols. Abantu abedlula isigidi bakwele DRC bahlangabeze umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis enkundleni yendizamtshina eKinshasa namhlanje. Uhle wafika wabamba inkonzo egcekeni lendizamtshina lapho wakhuthaze ukuxolelana ukuze impi yomdeni eselizweni lelo iphele. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Jabulani Khumalo olinda indawo ezithiyeneyo eJohannesburg kwele South Africa. Uxoxa
lokhu
nje lo unjani uyabusenzani khona pho lapho khona
ngiya respond amahala
ye usitshele sibili ngokubanzi sibili ukuthi nxa uresponda amahalamu uyabusenzani konke lokho
ngiya respond amahalamu njalo ngivikela i-property yabo ngiye ngibe angazi around indawo ngiyabe ngikuyo ngivikela wonke umuntu.
Singathi umsebenzi wakho uzima kanganani?
Umsebenzi wami unzima ngokuba u-dangerous ngoba ma ushiya usiya responda ama-alamu usuke ungazi ukuthi kuyokwenzakalani noma uzobuya ngoba lapho usuke responda khona sometimes abanye babe be-amile. So ngakho utayi kakhulu umsebenzi engiwenzayo. Awufuna umsebenzi olula lo, unzima kakhulu umsebenzi engiwenzayo.
Singathi-ke ukuzivimbela wena ukuthi ungabulawa ngabantu kwenza njani?
Ungabulawa ngabantu kwesinye isikhathi ungazivikela ngokuthi ma ngabe wena usheshe wababona waba-active. Kodwa bona ma ngabe kulethi basheshe bakubona akukho kakhulu ukuyivikela ngoba bona basheshe bakubona abayibo abathithiswa
mkhaya. Wake wadibana lakho yini khonokho ukuthi bakubone maqala kumbe lakela wakwadubula abanye kwathinithini? Kwahamba njani khonapho kuzokwenzakala khonokho?
Ya, kusithi sike wakwaba khona ukudubulana nabanye ma ngabe kuwukuthi siyanikezana i-backup yabona ma siyafika vele lo osuke kuyizile usuke uyoresponda i-alamu kanti sokunabantu abahamba ngemoto lebe siyakutshela ukuthi bahamba ngemoto so uyabona sithi ma siyafika lapho kube yibona abaqala ukudubula sithi ukuthi nami vele sengithethe i-cover sengayithenzisele khona ukuthi kwesinye isikhathi kudubuleka imoto abanye mhlawumbe badubuleka iy'nyawo bagcine benithatha lezo babaleke nabo laba sibe dubulekile or okanye babaleke nale impahla leya usuke beyithathile bentontile bagcine ngobebanjwa ngitreka yokuthi babaleke bahlonabo.
Khonapho-ke usemgwaqweni kumbe ulinde kwenye indawo awujala uvalo nxa ulindile khonapho?
Hayi, uvalo lukhona kodwa ngoba vele akukho okunye ngakwenza yikuthi ngiye khona ngoba yibe lapho engisuke ngithembele khona ukuthi ngikwazi ukuphila.
Kodwa kuyaphilisa yini kule nzuzo kumbe yikuphonga ukufaka impilo yakho engozini?
Mina ngingathi babuzithinyo njengoba ngasuka ekhaya ngiyumuntu ongafundanga ngafika lana kwangathi kuyavuleka ukuba ningcwane ngibona ngathi kungcono kakhulu ngoba lawo masentshane engiwatholayo angcono kakhulu ayedlula umuntu owafundayo lapho kuyaphilisa akufani nokunga sebenzi khona kune-difference kakhulu kunomuntu osuke esebenza ekhaya.
Ye, akuvalelise abalaleli.
Bengibonga kakhulu kubalaleli babe-Studio 7, ngibonge nabo abe-Studio 7 ngokunginika i-chance yokuthi nami ngikwazi ukukhuluma nabo kithi kanye nala asebenza nabo. Ngiyafisa ukuthi ngempela hhayi banginikezile ithuba inkosi ifike ngaba nabo ngempela kube mnandi kebasidlalela i-Studio 7.
Umnumzana Jabulani Khumalo odabuka eZimbabwe ehlala eSoweto kwele South Africa. Inhlolisiso eyenziwe ngabezemstats iveza ukuthi lanxa abantu abaningi behola ngedola leZimbabwe, impahla eningi ithengiswa ngedola leMelika. Linhlolisiso iveze njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi phandle kweleZimbabwe nxa kuqathaniswa laleyo ilizwe eliyithengisela amanye amazwe. UMavis Kamoze thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe kumpumela eyethulelwe uZulu ngabezemstats eyenyanga zonke eveza isimo sendlela uZulu aphila ngayo kanye lokunye okuphathelane lezomnotho. Unobhala enhlanganisweni yesebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akumangalisi okuthiwo ngabezimstats, esithi ngoba kuyikho abahlezi bekutsho sikhathi sonke.
Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza. Abantu balama business units athize besebenzisa ke amagezi. Sesibona ke amabhizinisi amancane ke akufanele ke kube ngamabhizinisi ahlale avuliwe. Sevalile ngokuthi ugesi katholakali. Nxa kungalama gesi abakwanisi ukuthi abantu benze ke imisebenzi yabo ethize.
Umoya othi ukusilela kwamandla kagetsi sekwengeze inhlupho ezibhekane labamankampani amaningi asevala ngenxa yalolu dubo sekubangela ukugunyulwa kwezisebenzi.
Sesibona ke abamabhizimisi sebetshintsha ke asingathi ngama-shift ukuthi izisebenzi zisebenze ngesikhathi ezingasijayelanga. Abanye sebesebenza ebusuku. Ama-shift ebusuku lapho kutholakala khona amagezi.
Abazisebenzayo okufana lomnumzana Nkululeko Chuma bathi bathwele nzima ngesimo sokusilela kwamandla kagetsi, begcina sebephila ngokuthenga lokuthengisa impahla yakwamanye amazwe ngoba eyakuleli ingathengeki.
Khona ugetsi yena ngiyoyenza into eziningi zihambe emsebenzini lapho esikhona, ngoba ukuhamba kwakhe ugetsi njengalezi nsuku kusuka kuphambanise ibhizinisi eziningi. So uhamba kwamagetsi ayenza into eziningi, wenza abantu balahlekelwe ibhizinisi, kube nzima kakhulu. Hayi, kunzima, amagetsi ahamba kakhulu wona.
AbeZimStats bathi inombolo zitshengisa ukuba isilinganiso sokufika phose okuphethwe kabili 97.77% sezicathulo zithengwa ngedola leMelika, kuthi njalo isilinganiso esiphose sifike okuphethwe kabili 91.08% senhlawulo yokutholiswa usizo lokwelatshwa kulidola leMelika. Inombolo lezi ziveza njalo ukuba eleZimbabwe lithenga impahla eningi kwamanye amazwe nxa uqathaniswa lempahla eliyithengisela amanye amazwe. AbeZimStats bathi ngenyanga edluleyo kaZibandlela, imali ebedingakala ukuthi umuntu aphile okwenyanga yonke ibikunkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola akuleli 22,385 RTGS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ezinye izakhamizi esiqintini seTutume kweleButswana eziseduzane lomngcele weZimbabwe zikhala ngokudalwa kwamacala agoqela ukuba besethesa abadabuka eZimbabwe umlando wokudala lawo macala. Iningi labo liqatshwe ukwelusa izifuyo loba ukulima emapulazini. Intatheli izindaba yeStudio 7 nomqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abahlala emangweni weTutume bathi sokulamacala amaningi adalwa ngabantu abachapha umncele bevela eZimbabwe bebe sebebaleka bephindela kibo ekhaya. iTutume igoqela imizi embalwa ethi Mayitengwe, Nkangesi neTelesipina zona eseduze lomncele weZimbabwe. Usibalukhulu wamapholisa eTutume umnuzana Kabo Batirwang utshele intatheli izindaba othi kulokuganga osekubhahile kulesi siqinti. Uthi kulamacala okubulala asanda kudalwa alokhu engaxazululwa konke kukhomba ukuthi adalwa ngabantu abadabuka kwele Zimbabwe. Uthi iningi ilabe eZimbabwe litholakala eTutume ngelisebenza ongekho emthethweni, njalo kuba nzima ukuthi amapholisa axhumane labo uma sebedale amacala. Kubikwa iningi liphanga lichaphe umngcele libuyele eZimbabwe ngemva kokudala icala kungelandlela yokuthi amapholisa angalandela njani umzila wabo. AbeZimbabwe kweleBotswana bafana lomzana Andreas Banda bathi kusuka komisele iningi uma kulabanye abadala amacala ngoba amehlo azahlala ekibo.
Imbiko etholakala isikhathi esiningi ukuthi abantu abasuka benze amacala phakathi komngcele weZimbabwe leBotswana ngabantu abasuka kwele Zimbabwe iyadanisa, ngoba isikhathi esiningi uzafica ukuthi labantu bekhaya abakho eduzanda lawo macala, kodwa ngenxa yokuthi nje sekwavela kwaba injayelo ukuthi icala lingenzakala phansi komngcele weZimbabwe leBotswana kuyaba ludaba lokuthi ngabantu baseZimbabwe.
Lo ngumbono kamnuzana Dumezweni Ncube ohlala eHebron othi kumele abantu bezame ukuzibamba ungangcolisi igama leningi elidinga ukuziphilisa indlela eziqondileyo kwele Botswana.
Ingeke uthi zonile mvunyi noma icala selidalwe ngabantu balapha eBotswana kulomuntu oyedwa nje kulelizwe laseZimbabwe. Ukhanya sonke abantu abaphuma eZimbabwe sesingcolile. Kuba lihlazo njalo abantu bagcina besikhangeleka sonke ngazathi singamasela, basikhangela ngelihle lifana naye.
ocubungela ngezombusazo umzana efihle lancube ugcona isimo esikhona ekhaya ngokudalwa kwamacala abahlala kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Good Life Talk namhlanje kuhlela Diaspora Forums khangela ukuguqulwa kwemithetho yephathelane lokuvota kanye lokugqiba kwamongameli Alexander Lukashenko ukwethekelela kweleZimbabwe. Olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sithasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.